So we see card to send up a VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNhlolanja 2024 nguThabo Kancube endabeni zethu lamhlanje.
Bambonile ukuthi ubekhuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokho akukhulumileyo angakwenzi.
Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries.
Kungasebenza kungeke kusebenza ngoba ke abantu beZimbabwe enye ubuhlungu ukuthi bangathi badakwe ukuthamisa bamthanda abanye abaningi kodwa ke akuhlali kunjalo abanye bazoqala ukubona.
Umeya wedolobha lakobulawayo uMnumzana David Coulthard uthi kasoze achiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-CCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo. Zonke lezi ndaba lezine lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezethulela inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries. Izijeziso lezi zizaqhubekela phambili kuze kufike mhla ka-20 Nhlolanja 2025. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuthiwa wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo nyakenye njalo lokhu esephula ilungelo loluntu. Mongameli Mnangagwa wathi ehluthuna amandla ngomnyaka ka-2017 wethembisa ukulungisisa ubudlelwano lamazwe angentshonalanga agoqela eMelika lakwinhlanganiso ye-European Union. UMnumzana George Charamba esikhulumeli sikaMnangagwa exoxa le-Studio 7 kusikhathane esedluleyo wathi nxa iMelika le-EU singafuni ukudlelana leZimbabwe bazadinga abanye abangane abakudlelana labo. Lokhu kwakhulunywa njalo isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mutswangwa. Umphathintambo obona ukudlelana lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba utshele iStudio 7 ukuthi ube ngekho emsebenzini ngakho-ke kenelisa ukukhuluma ngodaba lolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo ngunobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Khona kufanele ukuthi kube yinto engaphathisa kodwa ke ngendlela yokuthi impi yona leyo iyabi ngekho abantu kuvinjwa kwabo kuba yinto elula ngoba futhi ayisibo abantu abazabe kumbe belwisana layo uhulumeni. Ngaleyo ndlela kusuke kube ngathi usizo lwakhona luncinyane. Okuba kuhle kodwa yikuthi umbiko ufike kuhulumende ukuthi ubonakale nguhulumende ongaqondanga, ongenzi izinto ngendlela eqondileyo, njalo ongavunyelwa ukuthi aye embuthanweni yalaba benza kahle.
Umongameli uMnangagwa ngesikhathi engena okwakuqala 2017 esithi yena ufuna ukuthuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe ikakhulu abe-EU leMelika nxa sikhangela izijeziso lwezi kutshoni ngobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-EU.
Ye lokhu kutshengisa ukuthi lokhu sisese kusikhathi sikamgabi. Bambonile ukuthi ubekhuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokhu akukhulumileyo angakwenzi. Waye izithembiso zakhe abantu abaningi basekezikholiwe kodwa-ke nxa umuntu sethembisile sokumelela ukuthi kenze lapho-ke wehlulekile kumtshaye kwamlahla phansi okuyinto kwakhona. So kuya kungumbiko wokuthi akutshintshanga lutho. Lokhu kufanana nangesikhathi sikaMgabe. Lokhu abakubiza bathi new dispensation akukho. Kuyisihlahla nje sigqokiswe kwaba ngathi ngumuntu kanti hayi ngokokwethu sinyoni kuphela.
IZimbabwe yona iqhubekela phambili sithi inotho ayiqhubi kuhle ngenxa yezijeziso ezifana lalezi kodwa i-EU yona ithi izijeziso lezi aziphazamisi inotho kumbe umuntu nje oseZimbabwe. Lina lokhu likubona njani?
Ye kulokhu nje kungumnindwa uyabona ukuthi lokho isijeso zenotho kungathiwa ngama-sanctions sokuyinto esitholakele esingathi ngesingisi scapegoat osokuphethe ukuthi kuzasolwa khona kuthiwe yikho okwenze lokhu umuntu ongenzi kahle izinto emzini wakhe afuna ukuthi kube sekuthiwa hhayi abathakathi yibo abenza ukuthi singaphumeleli kodwa yena kunguye oyabe vele nguye umthakathi wakhona oyabe mkhulu yikho khona lokhu esikubona kusenzakala khonapho izimbabwe izijezo zenotho ungayikhangela siyibone 1980 iqala ukwehla umnotho kwaze wayaphuma umgabe waze wazihlela lanamhla lokho kuyinto efana nayo ziqanjelwa amanga izijezo zenotho ngabe zingumuntu bezizasukuma ke ziye babuza khona ngale Harare ukuthi lokhu elithi ngikwenzile ngikwenze nginga ngoba kuyinto nje engekho.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela zombusazwe njalo engunobhala we-Freedom Alliance ekhuluma le Studio 7 ekwele South Africa. Umeya wedolobha lakoBulawayo umnumzana David Coulthard uthi kasoze athiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-CCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo njalo wakhuluma lowayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ongazange athi achiye. Umnumzana Coulthard wayethe usakhulumisana lezakhamizi ngalolu daba engakathathi lesi sinqumo. Bambalwa ababengamalunga e-CCC asebetshiye izikhundla belandela inyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa njalo iningi lilokho elisesikhundleni ephalamende kumakhansili laku-Senate. Iningi libuke inyathelo leli elikamnumzana Coulthard yena othi lokhu kakwenzeli ukuthola inzuzo ngoba ivele ingekho. Lokhu kwenzakala abathe basebenza lomnumzana Chamisa abagoqela umnumzana Gift Seziba beqhube umhlangano eManicaland izolo besazisa abantu ukuthi sokubunjwa ibandla elitsha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungele zombusazwe umnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu owelwela amalungelo abafundi njalo owayengumgcinisihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Ya umbeli akwenza yena angithi kwade kwenza kusitabezi kamgwidi ubakila bekusebenzisa ukumnqoba akala kukhula okungamnikeza ukuthi enelise ukusebenza labantu ipolitiki ezombangazwe zifuna ukusebenza abantu behlanganisa amakhanda mncane kakhulu ukuthi abe ngumntando kayiphishwa i-detector eyenzayo okwengqondo yayo kuphela sokumkhulela nje sokuphezu kokwenelisa kwalo and if kuyaqhubeka kunje nje ekugcineni mhlawumbe sokungaba yinhlanhla ngoba abantu laba sebeyakudayo bona ukuthi linto ayisebenzi bese bedinga mpela abaphikisayo abapheleleyo abafuna ukusebenza labantu ngezinye indlela uyazimaza nje yena vele ngiyozimaza ekugcineni ukuthiwa ngesilungu uzidubula enyaweni itmeans ukuthi angasholla enelisi ukugijima manje sezidubula onyawo
manje lokhu-ke okokuthi athume abantu phambili ukuthi baye khuluma labantu ukuthi sokuzaba lebandla elitsha ubona kusebenza yini umbe bekukuhle ukuthi kube nguye ozikhulumelayo.
Hayi lapha nje uzenza ohlakaniphileyo ngokubona kwami ukuthi athi yena wothi acashe acheck ukuthi abantu bathini bone ngani iplani yakhe icibulakhe lokuthi ebesephuma-ke yena ma esezile ukuthi abantu bavuma lokho ukuzenza ohlakaniphileyo kungasebenza kungekele ukusebenza ngoba-ke abantu bezimbabwe into enye ebuhlungu ukuthi bangani nje badakwe nguthamisa bamthanda abanye abaningi kodwa-ke akuhlali kunjalo abanye bazoqala ukubona.
Siyabona umnumzana Coulthard uthi uzaqhubeka engumeya ngoba waxoxa la umnumzana Chamisa kazange athi karesign
ebhalwe ngu-Coulthard uDavid ukhulume ukuhlakanipha okukhulu kakhulu wakhumbuza abantu ukuthi i-politics ayiso about izikhundla waze wafanga le mali ayiholayo ukuthi vele ngane ayisike ukuthi uhlalele lokho laphana laba abazosuka ayibaba beveza ukuthi abasebenzela abantu balalela ukuthi omunye useluze isikhundla uthatha tulo kubang president therefore asilweni sibwela yena aya bantu uzowabuza umuntu umuntu isiqoxa ngelina wathi kanti indaba bengakwenzanga kono kana barizana ngoba u job sikhala usejele kwenzela isikhundla somuntu so if becabangisisa kahle kumele bacabangele futhi labantu abakwenza kanje ngoba nje u call that issue yebo ekuqineni kubuhlungu ngokwenziwa okwenziwa ngabantu belokuzana bezana ukufuna ukuthatha yonke indawo befuna ukubusa zonke indawo so kungandisa ukuyiwa ku one party state eZimbabwe which is into ebuhlungu kakhulu kodwa futhi mawusho ukukhangelisisa kabanzana uyabona ukuthi yibo abawuqalayo ngestrategy kambigwidi yabo eyavula amanxeba yangena ke ilokhu izena imfulu ngenxeba leliyana kwadilika ipicture yibo ngezinye indlela ngelinye ngamasho okubalwa imbali okuzathiwa baba yisizathu sokuthi kube lalokhu esikukho manje ngeke besole omunye umuntu kumele bazisole bona ekugcineni noma nje izinto zezimbi sezinjalo kuthi sokuba sonjalo sebedikela abantu bebajiya bese basafuni besenza ukuthi bayakha futhi into esebenzela bona nothi esebenzela abantu
so lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubunguleza umbusazwe oyelela amalungelo abafundi njalo oyengumgcinisihlalo webandla le apha eSouth Africa ubexoxa ecingweni lwesithandeki emhlanga oweStudio 7 eseHarare. Umthathandaba namuhla wethu lesigwebo sokuba umnumzana Mnyaradzi Anthony Mwetsi Wendira oyegcina amahofisi ezanu PF kumele ahlawule amadola alikhulu kumbe avalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukuchaya kwakhe umtakamongameli welizwe umnumzana Thongai Mnangagwa ngesikhathi bebanga indawo yokugcina izimota zabo eHarare okwakulo mcimbi wokuzikholisisa okuthiwa ngokusomali gigi. Umantshi wedale le-Magistrate Court uthe uMwetsi Wendira wadala icala leli ekwazi ayekwenza ngoba wachaya lo mnumzana Wellington Vengesayi oyelinde uMnangagwa. Kubikwa kwaba ababili laba bayazana. Igqwetha likaMwetsi Wendira umnumzana Emmanuel Samundombe uthi uvumile amacala awetheswayo njalo kusasa uzabuyela emthethwandaba lapho abhekane lecala lokuthengisa izidakamizwa. Kusenjalo selahle icala eletheswa umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, okuthiwa wayefuna ukugenqula uhulumende weZimbabwe. Wetheswa icala leli ngomnyaka ka-2019. Namuhla silo umfundisi uSeni Sibanda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance okwele Melika. Siyakwamukela ukuhlelo umfundisi Sibanda.
Ngiyabonga kakhulu njalo mbingelela labalaleli.
Akusitshele ngohambo lwakho lo umfundisi.
Bengibuye ngiyenza iresearch ngikhangela ukuthi amabandla angasebenza njani nxa ekhulumisana labo hulumende lapha bakhona njalo kulama conference amaningi ngiwathendayo angcedisa ukuthi sicabange ukuthi na njengamabandla nxa sihlanganelana lo hulumende kumbe sizama ukuncedisa ukuthi uhulumende asebenze ngcono kumbe abuse ngcono abantu bakhe kuyini esingakwenza njalo sikhangela ukuthi nxa sikhangela lona iBhayibheli lithini ngalokho.
Siyabonga mfundisi. Sike singene kulokho okwenzakala eZimbabwe. Siyabona ukuthi European Union isiyengezelele isikhathi sezijeziso ezafakwe eZimbabwe. Lokho kungabe kwenziwe kuyini ngoba iZimbabwe yena ithi ifuna ukudlelana lamanye amazwe agoqela akuzekazi le-Europe.
Ayongwazi ukuthi bekule nkulumo eziningi ebesenziwa lathi amabandla le-civic society besikiyo kukhulunyiswana le-European Union labanye abakhangele zemali lezomnotho. Lezo nkulumo ngiyathemba ukuthi zingaqhubekela phambili zilokhu zisiba khona. Mbona ngani into eqhakathekileyo thina ebesigcizelela njengamabandla ludaba lokuthi kuxoxiswane ukuthi nxa kungaba isikhala sone sokukhulumisana kumele sithone sibe khona ngoba ekugcineni imithetho yonke leyi igcina esingathi affecta kumbe kuhlukuluzeka umuntu ophansi laphana. Yikho sikhuluma ukuthi kumele kube lendlela abantu abangaxoxisana ngayo babonisana ukuthi kambe lo banxa kule ngxabano singaphi isikhala lapho abantu abangazwisisana khona ukuze bafumane ngesikhathi esiningi abantu babe effects reaction nxa umuntu ekuxabanise nxa umuntu ecabane lawo yikulwa laye kodwa thina sithi effects reaction ayibe ukuxoxisana ngakho nxa sikhangele konke lokho umbona ngani into eqhakathekileyo ukuthi indaba yokukhulumisana iqhubekele phambili ukuze kufunwane indlela yokulungisa lendaba.
Nxa sikhangela ukuxoxisana lapha mfundisi ngobani okufanele baxoxisane ngoba sibone umongameli omnankagwa elequla labantu abathwa ngabamabandla aphikisayo achiyeneyo abalethe ndawonye kodwa abaningi besithi hathi lokhu akugoqela umuntu wonke njalo akho eqinisweni ngobani abangaxoxisana la.
Mbona ngani indaba eqhakathekile endaweni ezinje kumele kuxoxisane uhulumende weZimbabwe le-European Union. That's into eqhakathekileyo kodwa lawo ixosa lokhu kade ngikhuluma ngakho okwakubilateral kwakuyi-includa-ke lathi-ke i-civic society lama-church babe sasile-session yethu lapho esicontributha khona kodwa ekugcineni uhulumende weZimbabwe nguye kumele axoxisane labane uhulumende ngoba nguye ophiweyo lawo mandla okuthi enze into enjalo.
Sibona kulokuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change njalo umnumzana Nelson Chamisa ungani usefuna ukusungula elinye ibandla kungabe kusenzakalani laphana kwezombusazi.
I-problem engathi khona umbudubo olukhona ukuthi izinto eziningi lezi sizibone kulenjini uyabe ungakwazi ukuthi kambe iqiniso kuyini. Thina i-approach yethu njengama-chatsa sifuna ukuhlala phansi sikhulume sizwisise sikhulume lo muntu singakuzwanga ukuthi ebulenjini kukhitshwa lokhu lalokhuyana ngoba isikhathi esiningi uzafumana ukuthi uyabe ungazwisisi izizathu abantu abayenza amanye ama-decisions ngaphandle usukhulume lapha. Kodwa ngifuna ukuthi thina into esihluphayo thina njengamabandla ngakhuluma nje generally yukuthi sikhangele i-welfare yabantu ukuthi at the end of the day abantu beZimbabwe kumele kusetshenzwe whether i-politics kumbe ngabe kuyikuyini kumele kusetshenzwe esingathina ngesilungu for common good ukuze kuphumelelise umuntu weZimbabwe. So angikwazi isizathu sokuthi kuyabe kuhambe njani. I think kuyamele kube lama-discussion njalo nyakwazi ukuthi ama-bishops ethu labafundisi baphakathi kwema-process okuxoxisana lo muntu wonke eZimbabwe.
Siyabonga singakagqibi-ke sizwe imibono yakho ngezomnotho lokunye okubhekane labantu eZimbabwe.
Into eqhakathekileyo yokuba iZimbabwe kumele ibe included ku-international community. I-economy yethu ukuphakama kwayo yebo siyazama ukuthi abantu bezisebenza kodwa kuyamele kube lezi mali eziba khona ukwenzela ukuthi ama-factory indlela zokugebha ngaphansi ukuthi abantu bembe bathole ama-minerals konke lokhu kwenziwe nge-standard esingakwanisa ukuproduce okuningi iZimbabwe ikwanisa ukukhompyutha labantu.
Siyabonga mfundisi Useni besilo mfundisi Useni ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yena olapha eMelika. Akangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lilalele kumsakazo we-Voice of America sisakaza singapha eMelika. Siza lipha ngesinye isikhathi indaba ezivela kwamanye amazwe. Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuvalelwa amanzi yikhansili zisithi lokhu ngokunye kwezizathu ezivangela ukuba umkhuhlane wohudo memetheke ngamandla esigabeni seWange lapho othwalise nzima khona abantu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ikhansile leyasungula ngolwezi nyakenye ukuvalela izakhamizi ezingahlawuli ngemfanelo imali yamanzi loba umemetheka umkhuhlane wohudo esabelweni seMathebelele North ikakhulu eWange. Umnumzana Gambiza Zivayi omunye wabahlali uthi ingcekeza ebangelwa yokuswelakala kwamanzi ezindlini eziningi iyo ememethekisa umkhuhlane lo.
Bengavala amanzi ngesikhathi esinje siyakwazi ukuthi silohlupho ezimali, but lawa abathengisa ukuthi i-concern esilayelwe umkhuhlane lokuthi ungasela amanzi siyakwanisa ukuthi simemethe, then njalo indawo lethu lezi yethekele ezibuya eziningi. So siyacela ukuthi i-council ibone ukuthi amanzi abantu bonke bayazuza amanzi, amabhawuza okungela amanzi kukhanye bayafaka amabhawuza ngesikhathi.
Amazwi esakhamuzi lesi agcizelelwe njalo ngumgcini sihlalo weVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo othi kufuze ikhansili ibe lozwelo kuzakhamizi kuvulwe amanzi ngoba kunje izambuzi eziningi kazisebenziseki.
Siyacebisa ukuthi council ibe le temporary relief until such a period lay eyomkhuhlane lo memethekileyo udlule. Ungadlula sesikwazi ukuthi ayasela hlupho lunje, siza i-counseling abuyela kunormal routines ukuthi bevala ukwenza ukuthi izakhamizi zibe zibhadala isquared. Ngoba uhlupho esingaba lalo ukuthi singayenza umkhuhlane wekhora umemetheke kakhulu salokho abantu nxa kuyukuthi bavalelwa amanzi ngoba babengasaqwanisa ukuflasha, babengasakwazi ukuthi bekhesa imigano, babengasakwazi ukuthi kumbe bewatshe izigqoko.
Phezu kwembangela yokuvalelwa amanzi, okhokhela inhlanganiso yokuhlanzeka e-Women's Voice unkosikazi Loveness Nyoni uthi okunye njalo okwenza isigaba lesi sihlaselwe ngumkhuhlane wohudo yingcekeza ekhona emakhaya kanye nasegangeni ngesizathu sokuba iningi elihlala emikhukhwini kalilazambuzi.
Loba kuthiwa amanzi kawakho, kudala sasihamba lamakhuba fika ugebhu enza ingcekeza uvale. Ngiyevo ukuthi usuchile ingcikeza leya. Ngiyomuntu omdala. Ngiyabantu vele abagula abalemkhuhlane lo khona vele omhlaba. Ulama disease wangkhona. Kubuya ama green bomb ahlale. Impukane lezana azilajura wona. Ziyangena kuphela. Ikhorela ayila ama airvents.
Kodwa ephendula kulesi sikhalazo sokuthi amanzi avulwe ezindlini kuhlanzeke, utsika lukhulu waleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uqine ngelokuthi abasoze bevule ngesizathu sokuba izakhamizi zikweleda izigidi ezedlula ibhiliyoni yemali yakuleli.
Kunzima kakhulu lathi ukuthi sisebenze nxa abantu benemali engangale, ngoba ama-chemicals amanzi siyathenga, izisebenze council siyabhadala, kungaba lama pipe afileyo kufanele siwa repair. Liyabona izimota zecouncil ziyagijima phansi phezulu zilanda amasuwa best, siyabe sisebenzisa yona leyo mali. So kuba nzima ukuthi sithi sivume ukuthi izakhamuzi zingabhadali. Engingakukhuthaza ukuthi olesikweleti esimehlulayo abuye ecouncilini azoyenza i-arrangement yokuthi engabhadala njani.
Uhlupho lokuswelakala kwamanzi okwenzakala edolobheni leli kuyimvama njalo lakwamanye agoqela koBulawayo kanye leHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuze umkhuhlane lo owaqala ngenyanga kaNhlolanja nyakenye uphele, kufuze abantu bethole amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle ngolwesihlanu, umkhuhlane wohudo lolu ubusubulele abafika phose amakhulu amahlanu 496 njalo kwaba njalo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,356 begula lomkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Induna ezabelene zeMathebelele North zithi azikhululekanga ukuzezwa uhlelo lokukhulumisana loZulu ngombhuqazo weGugu Round. Zithi uhlelo lolu alukacaci kangako, ngakho ke kumele zikhokhelwe kahle ngohulumende ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo, hathi ukuba kuyabuzwa abantu abakhahlanyezwa iGugu Round kuphela umbulali ezihlalele. sizame ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezimbala ngodaba lolu kodwa bezingaphenduli umakhalekhukhwini. Umongameli Masomnangagwa uthi kuqakathekile ukuba lulungisiswe udaba lolu ngoba abaningi abantu abakhahlanyezwa ngumbhuqazwelo. Yena uphika ukuba waphatheka kumbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxe ngodaba lolu londuna Mathema owekhezi.
Sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba okurivethi wili lokhu ngibona ngantu seceleni. Njalo izinduna zona bekufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini babo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba yizinduna. Bekufanele zazifanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yegugurawundi le sonke siyakwazi ithale kakhulu ngaphansi kwetafu kwekhapheli. Okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babengake bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababevele engxenye abaphathelene nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu babengake bakhululeke ukuthi bakhulume. Ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umsubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi kona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenzeka ukuthi izinduna zinika abantu i-confidence ngaleyi subject ukuthi abantu bakhululeke bakhulume konke ngoba abantu induna yabo isikhathi eziningi bayithemba nxa behlala layo ngoba babekwazi ukuthi layo xa ileli ingadlanga njalo kulezimfa phakathi kwesigaba iyakhona ilapho.
Ye lapha siyabona ukuthi sibili ibhejulo ngani litshengile sibili so ke lina libona ngazani liza kuyekela kumbe liza kuqhubekela phambili kwenze
asingavezi kuyenze kumbe sikwenze ngendlela yokuthi laba abanye abathe kwenziwe kwenziwe kodwa bakasoze kusinika ama-results afiswa ukuthi ilizwe lelathwe ilizwe liyabe lisala ligula lizabe lisala liqhula liyabe lisala linobuhlungu abantu bayabe befuthelene kuyabe kufanana nje lokuthi kasenzanga lutho siyabe sizame nje ukwenza isaba.
So manje nxa sesikhangele nduna kumele kuqale nini uhlelo lolu njalo selikube kenjani konke khonokho lapho kumele likwenze khona
uhlelo lolu mina ngangibona ngamehlo ami ukubona izinto ngibona engani kavele kasilo lezinduna ngoba into enkulu nxa kuyukuthi ngezinduna izinduna kufanele ukuthi by today ngabe sezikwazi ukuthi imalini ebekwe phansi ni-statements igazi ukuthi imali engaka imali ezaphiwa yona induna ngokwayo yimalini konke khonokana kufanele ukuthi kube segcekeni ngoba kuyabe induna yabisemsebenzini la msebenzi lo kawulula is a traumatic job ongikhangelela ukuthi induna kuyabe kufanele ukuthi kube sokubekiwe ukuthi kudingakala imihlangano emingaki ngesigaba kumbe ngevillage ngoba singakhumbula into le yegugurawundi into eyabantu abasebeluphele kakhulu abanye bafuna ukulandwa one on one basis ukuthi labo bayikhupha okungaphakathi kwabo babangasenelisi ukuthi bamove from one point to the next point so ngokunjalo kuyadingakala ukuthi kuphiwe isikhathi kumbe ngathi kuyekufanele futhi ukuthi kube ne-mobilization exercise eyokuthi kwazakala ukuthi induna ngela ngela ingaka izabe ikhona endaweni engaka izahlala insuku ezingaki kuya khonapho ngoba ngangibona ukuthi abantu nxa kuyukuthi i-village eyi-1 normally iyabidlula ku-200-300.
Le yinduna uMathema ekhezi ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ikakhulu ngokuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa ofuna ukusungula ibandla elitsha lokunye. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries zizijeziso ezimisa ukuthengwa kwezikhali lokunye ngenxa yokuthiwa kwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana David Coulthard uthi yena akasoze achiye isikhundla sakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara nakaya muri yeZimbabwe.